Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Ngibonge uEvans Zininga obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-7 Nhlolanja 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, omela igogwe nembuziya edlalele ePhalamende umnumzana Justice Mayor waJajena labanye bakhe besulelwe icala lokuntshontsha imali eyizigidi ezinhlanu 5 million ngumthethwandaba. Kulandela ukusungulwa komkhankaso wokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa kobulawayo izolo, abahlali baleli dolobho bathi bazaqhubeka besebenza lohulumende kanye lenhlanganiso ezizimeleyo ukulwisana lalolu hlupho.
Masiba lemhlangano lesibalayo emalokishini wonke emawadini wonke, into nje ehlala ivukile ukuthi silohlupho olunje abantu abethe begalulwa kumaya kokuzidakamizwa.
Kwezokhetho lamhlanje sixoxa lomkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo.
Sibhekana lobunzima obukhulu ukuthi senze imihlangano yethu sikhankase ngokunanzelela ukuthi amapholisa eZimbabwe ayiwo i-regulating authority ba-partisan.
Asebebhubhile engozini yokuzamazama komhlaba kwele Syria le-Turkey sebefika phose inkulungwane ezinhlanu 4,300.
Kakhulukazi into engathi yethusa isibalo sabantu esiloko siqanise njalo nje ngoba kungasiko nini kade kusase kubo 2000 kodwa ke kathesi sekubalelwa ukuthi sekudlule kubo 3000 abantu asebejonile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Omela igogwe nembuziya edalela ePhalamende umnumzana Justice Mayor waJajena labanye bakhe besulelwe icala lokujonja imali eyizigidi ezinhlanu i-5 million. Umthethwandaba uthe lolu daba solulenyanga ezedlula eziyisithupha lungathoniswanga ngalokho sokumele lulahlelwe khatshana. UwaJajena ubikwa elobudlelwano lomongameli Emmerson Mnangagwa. Wathatha imali yeziphala ze-GMB elabanye bakhe babotshwa ngamapholisa ogatsha lwezakha nyakenye. Kulandela ukusungulwa komkhankaso wokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa kobulawayo izolo, abahlali baleli dolobho bathi bazaqhubeka besebenza lohulumende kanye lenhlanganiso ezizimeleyo ukulwisana lalolu hlupho. Amapholisa abemisa izimota emgwaqweni edinga izidakamizwa kulolu hlelo lona olusungulwe eHarare ngeviki edluleyo njalo lukhangelelwe ukuqutshwa kwamanye amadolobho njengoba udubo lwezidakamizwa lubikwa lubhahile elizweni jikelele. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi, yena othi kuyadanisa ukuthi abanye abathengisa entubeni zezikolo bafaka izidakamizwa kumaskons abawabhakayo ukwenzela ukuthi abantwana beqhubeke bewathenga.
Kusukule minyaka ethile kumbe inyanga ezithile sisebenza gadalala ngenxa yokuthi masiba lemhlangano lesibalayo emalokishini wonke emawadini wonke, into nje ehlala ivukile ukuthi silohlupho olunje abantu abethe begalulwa kumaya kokuzidakamizwa ngenxa yokuthi kulabantu abathengisayo. Ngikhuluma kanje phose iviki leyi edlulileyo, imaviki amabili adlulileyo, sike saba lomhlangano eNtumbane Hall okube kule ingxenye yezikhulumeyo ehale zikhulume ngayo nale ndaba yezidakamizwa. Kwasokusibakela abanye abantu abalokuganga, abanye abantu ababekuganga babezama ukubana indaba lingaxoxiswana kulo mhlanga kwacaca ukuthi bona bobani ukuthi basetshenziswa yibona wangabantu abasha but sakwazi ukuthi basetshenziswa yibona abantu abadala abayisiganga abathengisa izidakamizwa ebulenjini laba besikhona sikhuluma ngakho ukuthi abantu ababalekele izidakamizwa lezo njalo siyabonga ukuthi sike sasanxuswa lapha emapholiseni lami ngameli inhlanganiso e-Rose Temple lapha nebizwe izikhulu zamapholisi kulo commission okhona laphana ukuthiwa ngunyabaza nguye owayebiselwe umhlangano kodwa ke saba lesikhathi esihle sibili okwakulethwe nje iy'ngathi ezijiyeneyo sikhuluma ngazo izidakamizwa zaba ingxenye enkulu yokubana sokubale ziqedwe lezi zidakamizwa abantu basebenze bendawonye njalo phezu kwalokho futhi siyakukhola ukuthi siyakhupha okungama-pamphlet esikhali ubana kuphume kunikezwe i-community ukwenzela ukuthi sitshengise ingozi yalezi zidakamizwa ezikhona le mhlanganweni yethu futhi esesibalayo khathesi akulamhlangano esingabi layena le indaba yezidakamizwa sikhuluma kade kulo mhlangano wa 25 enketha ibiyingxenye yenkulumo uma kade indaba ekhona izidakamizwa bezikhona so ungaze uhambele kwangaphi ukhulunywa ngakho
ngokubona kwakho ungathi uhlupho lolu lubhahile kakhulu yini edolobheni lakobulawayo nxa singaqathanisa lamanye amadolobho
eqinisweni ukuthi indaba yezidakamizwa emzini wakobulawayo isiyindaba ebhahe kakhulu singananzelela thola ukuthi akusela lokithi kumbi wadi ongahamba uthole kuthiwa kulandawo lapho kuthengiswa khona izidakamizwa futhi into emangalisayo ukuthi indawo zakhona kumbi izindlu lezokuthengiswa khona izidakamizwa ziyaziwa lanxa abantu abelokuhlakanipho ukuthi uyathola ufika umuntu ukubhadala imali lapho kuthengiswa izidakamizwa kodwa bese uhanje usethathwa izidakamizwa lezo kwenye indlu kodwa izindlu zakhona ziyaziwa so ngithini lapha ngithi kubhake kakhulu and siyezwa sokuloku ganga futhi okukhulu okwenzakalayo ukuthi abanye bona abathengisayo laba abazisebenzayo bethengisa ezikolo abanye emagedini ezikolo bethengisa amabhanzi bethengisa amasikonzi lani lani xa sebefaka izidakamizwa phakathi kwamasikonzi abantwana besikolo bethenga so kuyatshengisa indaba le isibhake kakhulu ngoba kathesi sithi abantwana abancane abangela kucala abangazi lutho injongo kuyikuthi ungaze uthathe izidakamizwa umzimba uyabuso sithi uze uqhubeke usebenza kuhlela uzithatha nsuku zonke so laba abantu izigangi lezi ezinto ezikhona ezinye ezithengisa kungayisibo bonke zenzela ukuthi zingaze zifake izidakamizwa abantwana bathenge kanye sebebuya kuye bethenga nsuku zonke ngoba umzimba wako usufuna ukuthi ahlalisane namasikonzi kanti kule nto efakiweyo kodwa kulokhu sebenzelana ndawonye phakathi kwezakhamizi phakathi kwabantu be-child protection kwabantu uhulumende ikakhulu iZimbabwe Republic Police abantu be-social welfare bakahulumende le sekuzo sakhe ngobuningi kubhizi abantu babhizi bayagijima ukuthi bancedisane babambisane njalo sile nhlanganiso ezikhona ezabantu abatsha lazo ziseziphathekile ezinye kulolu hlaka la njengezakhamizi inhlanganiso yebulawayo Progress Association silogatsha labantu abatsha layo lubhizi ubana ligijima kodwa singakutho yikuthi uhlupho yikuthi khathesi izidakamizwa zithengiswa ngabantu abatsha zithengiswa ngabantu abadala kusitsho ukuthi sokufanele kube sibe lama-programs oyiwo ajonge ukuthi athinte bona abadala bonabo yibo abathengisa lezo zidakamizwa ukwenzela ukuthi indaba yezidakamizwa ime ngoba eqinisweni kubana sibulala abantu abethu bese sibulala futhi lokuthi ikusasa yethu ingabi khona nxa sidakisa laba bantwana abancane abangela kucala
lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association obexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 ekhona le kobulawayo lokho sokudaba lunye intathele izindaba e Studio 7 uEzra Chisa Sibanda ube semkhankasweni wokulwisana lo daba lokumemetheka kwezidakamizwa kobulawayo izolo wasethulela udaba olulandelayo
Unkosazi Fadzai Marawatsanga umsekelo womkondisi ugadari kwahulumende olubona ngentuthuko yezabelo uphatheke kulo mkhankaso emele umphathi tabo wedolobha lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube
amadolobha ayingozi kakhulu ngoba isizwe sethu sesiphelile kwinansiyananzelela ukuthi abantwana bethu akuseze kube ne-future nxa besebenzisa ama-drugs siyacela kakhulu ukuthi bonke bona laba abasebenzisa ama-drugs bacetshelwe emapholiseni amapholisa kasoze ahambe ekhuluma ukuthi khona khona uzibani ositshelileyo sizama ukuthi senqabele isizwe sethu lapha eZimbabwe
isikhulumeli samapholisa kobulawayo inspector Bedniko Ncube uthe ngemva kwalo mkhankaso bazaphuma ijumo bebopha abantu abathatha lokuthengisa izidakamizwa
kusuka kulo mkhankaso sesiyenza umsebenzi abantu bazabasebenziswa zabasestetha abantu bebotshwa bala ma-drugs abantwana babebhema lapha kuyabotshwa wonke umuntu obhema ama-drugs losebenzisa ama-drugs siyaqalisa nje i-operation ezaqalisa asazi ukuthi izakumanele kodwa sifuna ukuthi sibulawayo ingabi la ma-drugs.
Ubheki Inkomo osakhulayo leminyaka engama-21 uthe yena ubenatha kakhulu okudakayo kodwa usethole usizo sencediswa inhlanganiso ye-Active Youth Zimbabwe ukuthi athiyane lokudakayo.
Impilo yami vele sinye ukuzijabulisa nxa ngithayisa emsebenzini ngicabanga ukuthi akumele nathi ukuthi ngize ngidake ilanga litshonile ilanga ukuthi lingahambele kuhle nelombona kuyawumele kube lotshwala phakathi. Ya kuswelakala kwemsebenzi kakhulu kwabatsha mbona yikho ungathi yikho kuthiwa kubathotshozele ukuthi kuswele into zokwenza akula ma-recreational facilities amaningi elizweni so abatsha abaningi vele ngathi sokuyifashion njalo le-social media.
UMichel Dube oleminyaka elithumi lasishiyagalombili 18 uthi abadha kumele benzelwe inhlelo zokubafundisa ngobubi bokuthatha okudakayo.
Indawo yama-drugs isihluphile kakhulu sibi because ama-youth ayaphela especially ngesikhathi khathesho kumele siyevota ama-youth ayaphela siyajiseka angihamba nje khona phana emalokishini yadlulela babona emakhweneni besenza into zona le benze akulunganga. I wish kungaba lo ngama-program also esingafundisana khona ngezingozi zama-drugs and all those other things.
I-Active Youth Zimbabwe Drug Prevention Services ihlanganiswa encedisa abatha abathatha izidakamizwa ukuthi baphume kuzo. URomeo Machazi osebenzela linhlanganiso uchaza izizathu ezenza abatha bathathe okudakayo.
Ku-age group ka-11, 12, 13 kuba yi-peer pressure. Abanye baye ngisithi bafuna ukukhipha i-stress ngenxa yama-problems abahlangana lawo kuma-family setups. Abanye siyananzelela ukuthi i-lack of entertainment, akunama-recreational centers. Ngiyakhumbula kudala i-city council ilama youth centers ulama swimming pool kubo makhandeni iluvezi umpopoma whereby thina we used to go there siya swimma attend ama entertainment activities khathesi left due to lack of ama recreational centers le ndawo ekufanele abantwana bebe behlangana kizo besocialize ukhanya zikho lezo ndawo lokhu kungaba ngezinye zezimbangela.
Intsha eningikhala ngokuthi ayilamsebenzi njalo ayilalutho lokwenza ngakho bagcine bebanjwa ngamandla ukuthatha izidakamizwa bezama ukuqeda ukucabanga kunye lokuzilibazisa. Uduba lezidakamizwa lusabalele hathi koBulawayo kuphela kodwa lasemadolobheni wonke aseZimbabwe asethwele nzima. Ngimena Studio 7 koBulawayo igama lami ngu-Ezra Jesus Bani.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele
asambeni madoda siyovota.
Ukuzokhetho namhlanje sixoxa nomkhokheli webandla le-MRP uMnumzana Mqondisi Moyo.
Ibandla lethu lihlezi ligijima libhoda izabelo zonke zakomthwakazi ezigoqela iMathebeleland North, iMathebeleland South, iBulawayo kanye leMidlands. Ye ukhetho njengoba sikhangelele ukuthi luzoba khona lonyaka between July and August. Siyakhankasa lathi sibhoda ezabelweni sitshela abadala ukuthi hayi ibandla labantu ibandla leMthwakazi Republic Party likhona. Yilo njalo okumele ukuthi nxa sizangena ekhethweni balivotele. Ngokunjalo thina uzananzelela labalaleli ukuthi from 2014 i-MRP isungulwa kuzofika namhlanje siyilona kanye ibandla elingabunjelwanga okungena ekhethweni kodwa elabunjelwa ukuzokhulula umthwakazi wonke jikelele. Ngoba siqhubeka sisebenza labantu bakithi bonke esithi thina abangakayitholi independence yabo kusukisela ngo-1980 kuzofika lesi sikhathi. Nguye ngakho ke ibandla lethu litshiyene kakhulu lamanye amabandla akhompyutha kwezepolitiki yaseZimbabwe ngoba thina sifayithela kumbe silwela lokhu ngesilungu okuthiwa yi-self-determination kumbe i-total independence from kuleyi abayithi yi-Zimbabwean independence. Ngokunjalo ke siyaqhubeka sikhankasa. Ye mina ukuthi njengoba ukhetho lusiza ngizangena ngaphi njengebandla asikafiki esigabeni esesifinalize khona ukuthi ngubani ozamela abantu esiqintini esithile kumbe esabelweni esithile. Konke lokhu kuzaphawulwa ngamalunga eMthwakazi Republic Party lapho esizakwenza sinanzelela ukuthi abantu abazomela abantu bemela abantu bakomthwakazi kumele kube ngabantu ngempela aba-understandayo ukuthi kutshoni ukuba ngummeli wabantu. Thina njengeMthwakazi Republic Party asiziboni njengama-masters nxa sikhokhela abantu kodwa sizibona njengama-servants izisebenzi izithunywa izigijimi. Kunjalo nje lami kulesi sikhathi angeke ngaphawula ukuthi njengoba kuyimholi waleli bandla sengingazitholola ukuthi isiqinti engizongena ngime kuso yisiphi. abantu ngesikhathi esiqondileyo baza kutsho lokho njalo ibandla lethu lizanika i-direction yokuthi siyingena njani ekhethweni lolu olukhangelele ukuba khona. Kungakho sithi without political power abantu abakwazi ukuthi bazilawule benze lokho abakufunayo ezabelweni zabo.
Sike saxoxa labanye amabandla ikakhulu LSCCC bathi bona bayehluleka ukwenza imihlangano ngoba besanqatshelwa ngamapholisa. Lina ke
kuliqiniso babugande sibhekana lobunzima obukhulu ukuthi senze imihlangano yethu sikhankase ngokunanzelela ukuthi amapholisa eZimbabwe ayiwo i-regulating authority ba-partisan. Nxasokusiza amabandla njengawethu lamanye imithetho yabo bayayiwomisa bayibophe ibe nzima. Uzananzelela ukuthi kumaviki amabili adlulileyo ibandla lezano PF through ingatsha zalo lezo sokuthwa kulama vendors for IG labo kwathiwa ngabantwana bama veterans bangcolise ubulawayo wonke lapha ne-Third Gold Building kusolobhoni loyebeshtepo lo 40th Street bedemonstrator begcwele umgwaqo bamisa ibhizinesi yalelo langa. Akula muntu wabotshwayo, akula muntu owacharjwa nge-public disorderly conduct, akula muntu owacharjwa nge-incitement of public violence. Yikho ke sithi hayi sizazama zonke indlela ezizayenza ukuthi ibandla lethu lanxa kunzima likhankase liye ebantwini.
Lo ke bekungumkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronic lilodaba lokuthi izulu elilolaka line latshaya isiqinti senyathi esigabeni seMatabeleland North satshiya izakhamizi eziningi zidilizelwe izindlu zingasela lapho okokuhlala. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umkhankaso wokulwisana lokumemetheka kwezidakamizwa usutshiye abantu abambalwa bebotshiwe kunye lepholisa elilodwa. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngilele enkundleni linjani lonke basakazi baka Studio 7. Ye ngiyayizwa indoda leyi ezano leyi okuthiwa ngumalani inkomo. Hayi, indoda leyi ikhulumela ipolitiki esisu sakhe. Lingakhohlwa abantu bakithi ukuthi kuvele silabo abantu kuzano laphana abathengisa umhlubulo wabantu bakithi abanjengabo inosinkala abayibo ababhuqa abantu bakithi besebenza le zano le 5 brigade. Silabo abantu kanjalo kumbe selikhohliwe ngithi ngilikhumbuze bantu bomhlubulweni wasemathebheleleni ngoba unkala yena wayesutha egqiba isisu sakhe ngokufa kwabantu. Yikho ubona abantu abanjabo umalani inkomo laba bekhuluma ukuthi izano iletha intuko ebantwini. Intuthuko okhuluma ngayo othi bayalungisa imigwaqo umgwaqo osendlini yakhe lapho ohlala khona yena, hayi elizweni. Libananzele le abantu laba bayathunywa ukuthi bezoqedelela abantu bomhlobo wakibo. Yiyo indlela abahola ngayo, yiyo indlela abagqiba ngayo izisu zabo. Yibo bona laba abantu ababe ngama-agent e-ground ababehamba bethengisa abantu kubulawa abantu njengabo inosinkala. Yibo labo malani inkomo.
Salibonani basakazi be-Studio 7, ngiyalibingelela nabalaleli. Ngibingelele kakhulu ibandla elithanda ibandla le-Hero Movement. Hayi, siyamuzwa upresident lo we-EFF umbe kuthiwa ngundibale lo vele upresident lo against the CCC kambe ngathi vele ku-2018 engazange wathola yona 1% emelana lebandla labantu. Ubona ungani vele angakhuluma kubi nge-CCC kuyini okuzomncedisa? Kade sibuzwa ngupresident lo emazweni ukuzokhuluma lomnankagwa yena sekhuluma ngama-structures e-CCC akuhambisani laludo. Manje umuntu onjalo uyamkhetha ukuba ngupresident okuthini? Uyathi kumele address-e i-economic yeZimbabwe yena besesitshela ngokuzala kwabantu. Umuntu kumele uthi nxa ubuza uhlale phezu kodaba nothi ukuthi wena ubuza into wena ukukhuluma okwakho and ungaze yiphi bandle kumelana le triple C West Coast side triple C ithandwa ngabantu vele lokho kwe triple C kuyaphala ukuthi umuntu esemathandweni wena ukukhulume kube ngendoda yakhe kumbe ngomfazi wakhe you are wasting your time because umuntu lwana usamthanda lo muntu abefuna ukuzibonela balenge abadala labe khuza ungakhombi kozibani kunje kunje kodwa abantu labantu bezivethile bezalisa so umuntu okhuluma kube nge triple C West Coast side triple C libandla labantu lokho kwama structures kudingwa ngabantu abangelancedo abangenani lokwenza le triple C thini triple C siyithanda injalo ingena ama structures ku triple C asithanda structure sithanda uchami abantu kumele bekuzwisise khona lokho bangakuzwisisa bazehlukana lebandla le triple C
salibonani basakazi baka studio 7 ngulise konke labalaleli into esithanda ukuyizwa kahle ile ndaba ama sanction deyile kahle kahle ngizothanda ukuthi ngibuze kulowo baba lo wabantu oshuma kati ngoba lapha akaphendulanga umbuzo lapha babuza ukuthi ama sanction la afakelwe ukuthi economy iphansi noma yena akakhulumi iqiniso why angavela akukhulumi ama sanctions la asezimove ngenxa yezanu PF hayi ukuthi ngoba abelungu bafuna umhlaba muphi umhlaba bawufuna ngoba ama sanctions la afakwe nje kungenxa yebandla lele lezanu PF elingavumelani lamalungelo abantu abantu nje bathule kanzima kumanje kuyilezanu PF abantu bathule nzima bavuthinyiswa ngapha nangapha emazweni abantu abahlali phansi ngenxa lezanu PF engiphinde futhi ngisole le ukushaya kwabantu le abantu basematopo la ikhiphisisi izwile laphana ithi kona kunama reforms abawenza kodwa ke ngiyabona ukuthi lapha ziningi abantu esezihlala zenzakala abantu bahlukunyezwa kodwa asiyezwa ngokuthiwa kulomuntu wezanu PF oseboshiwe ngenxa yokuhlukunyezwa kwabantu lokho esicela ke impendulo lapha abantu bakithi ngesihle sibili nangomoya wesonto
sanibonani and uma ngabe sifuna ukuthi izinto zethu zisihambele kahle ake siyeke ufuna ipower ngoba abanye ngebabona ukuthi bafuna ipower umuntu ufuna ipower yikho nje into ayidinga ipower asifuneni into ezosiza umphakathi wonke weZimbabwe singafuni ipower ngoba uma ufuna ipower ufuna wena ukuthi usuthe wedwa uzofana futhi nezana bheke kuze kube nomehluko ngoba manje masiyenza nakanje sikhombana ngeminwe ukuthi yiye emandebeleni yiye CCC yiye amashona hoda yiye kwacha kwacima akusebenzi next lokho akunikezi vele isinkwe etafuleni uzokhala uzoguge lokho kukhala wayizama ibusa iqhubeke siyaphambili
siyabingelela emsakazweni siyabonga kakhulu ngomsebenzisa ngathi ngasiqhubekela phambili siphathele umsebenzi uhle kanje siyabonga bese singibe ngithanda nje lami ukuthi ngiphawule kancane ukuthi ngizwa abe izanu PF lamapolisa wayo bathi ma kule mhlangano ye-TCC behambe bayogcwala bengama SIO beyini befuna ukuyathini indlebe ukuthi TCC iyenzani angeke benze lutho ku-TCC as long as TCC ingasela ama structures siyabonga kakhulu abaphathi be-TCC lo president wakhona ngokuhlakanipha okungaka noma izanu ingazama ukuthi iyenzani kodwa ngelinye ilanga uNkulunkulu uyokhuluma uzobanikeza amandla ngoba lokuhlakanipha abantu banakho bese ngisiba ngidangale kakhulu kulabo abafowethu be-MRP ukuthi bona bathi bayi opposition bafuna ukuthi abantu bevotele okhansila babo be-MRP bevotele ama-mayor be-MRP kodwa upresident wabo bese siba ngumnangagwa izanu PF bathi uthi ma kusaphethe izanu PF ukhansila we-MRP uzokwenzani kumembo of parliament we-MRP uyokwenzani into engasenzela kahle sonke singamaZimbabwe ukuthi sitshintshe uhulumeni yonke izanu PF yonke iphume kuphathe i-TCC and then bona be-MRP bese bebuya ke bekhalaza ngalokho abe bekhalaza ngakho abantu bakulucindezela kulungiswa kodwa bona mabezathi i-TCC ayiwizohlangana labo bona bayiphathe encane ngoba abala ngisho no-president we-MRP so amadoda e-MRP ngiyabacela ngabe qinisile ngempela ukuthi i-opposition lapho abaphumbi ke-MRP bejoyine ku-TCC ngicabanga konke kungasenzela sonke ngono njengamaZimbabwe ke sibone ilizwe lidalo likhululeka lisiba lesizotha siyabonga ukukhuluma ngosta
salibonani 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 ngikhuluma ngisemangwe ngisola umbuso ka Mnangagwa lo sithwala isenzima ongafuna ukutshelwa ongafuna ukuzwa ngabantu so umbuso wenyamazana thina abanye asihambisani lawo kodwa into ebantwini abantu abazame nje ukutshintsha bebe lotshintsho bengivotele iqembu elikhulu elibuya ngamandla i-TCC ibona ngathi ingcono kakhulu ukuthi ingane ingasikhulula embusweni lo uyendlova iphisha Mnangagwa ngiyabonga
studio 7 salibona nonke basakazi nabalaleli ku-studio 7 hayi mina ngoshovingolovane le enkaya so lapha ngizama ukuthi sibonisaneni njengalokhu kushiywa kuma-elections kudinga inhlangano zonke lezi ezi-opposayo ahlanganeni sikhipheni liphasi side lokhu asingeke sithi siyekele ukugxekana, siyekele ukwenza lokhu nalokhu, sithi engcono yile, engcono akukho engcono. Ukukhipha leyana yibo ungcono engibubonayo mina, then yindlela yakhona ngoba ayikho enye esingayenza. Uma sehlukene kanje, omunye la efuna ukude kuhle, omunye la efuna ukuthi abusayo, asikhipheni bese sibusa kahle, bese sithola idemokhrasi ngoba kayikho le demokhrasi lapha ekhona. Ngiyabonga.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika asebebhubhile engozini yokuzamazama komhlaba kwele Syria leTurkey, sebefika phose inkulungwane ezinhlanu 4800. Izisebenzi ezihlenga abantu bezimatasa ziphanda ngaphansi kwezicucu zemduli edilikileyo, okutsho ukuthi inani labafileyo lingaqansa. Uhulumende wele Melika uthi uzaphathisa amazwe omabili la ngoncedo olokudinga ukuthi lihlenge abanye abantu lokuphathisa abalimeleyo. Sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Difa wajabhe bangodube.
Ukuzamazama komhlaba lokho kwenzakale elizweni laseTurkey laseSyria kube into ethuse abantu abaningi kakhulu, ngoba kakhulukazi into engathi yethusa isibalo sabantu esiloko siqanise njalo nje, ngoba kungasiko ninini kade kusase kubo 2000 kodwa ke kathesi sekubalelwa ukuthi sekudlule kubo 3000 abantu asebetshonile. Kodwa ngokunjalo abantu abakhangela noma abahlola abantu abangabe begqibelekile ezingozini lezi lokho besaqhubeke njalo besaphenya besasetsha besazama ukuthi bagebhe babone okutshengisela sobala ukuthi isibalo lesi sizayo ngokuya ngokunyuka. Lapha kulelizwe laseEngland kade kungazange kwazwakala kakhulu ukuzamazama kuleli lizwe, kodwa ke abantu badumazekile kakhulu, bethukile kakhulu ngoba kwenxa into eyenzakala elizwe lefana laboTurkey, okungakuthi iTurkey iseEurope, kuyako kusekusibalo lomthelela ukuthi sekungabe kwenzakale njalo lakwamanye amazwe akhona apha eEurope, okuyinto engasimvama ukuthi kwenzakale into ezinje emazweni ase-Europe.
Ubona ama-earthquake ake ayenzakale yini eNgilandi, njalo ungasitshela ukuthi nxa kungenzakala ilizwe lona lilungiselele na ukuthi liyenelisa ukuhlenga lokuphathisa abayabe bethintwe ingozi le?
Ilizwe leEngilandi lihlala liqaphile ngaso sonke isikhathi ukuthi nxa kungenzeka izigameko ezifana lazo nalezi ukuthi bayenelise ukuthi bahlenge abantu babo, ngoba into eyenza kakhulu ukuthi bahlale bengabantu abaqaphileyo njengoba sazi ukuthi kulezigameko ezifana lezinto ze-terrorism ezilokwenzakala kuleli lizwe okwenza ukuthi babe ngabantu abahlala beqaphile izimo ngaso sonke isikhathi. Kodwa-ke nxa kungabe kuwumthelelo ukuthi kungabe kwenzakale i-earthquake ilizwe leli lingabe sengozini eningi kakhulu, ngoba sazi ukuthi lapha kulezinto ezifana kubo London kakhulu, edrobheni lase-London izitimela eziningi zihamba ama-underground tube, izinto eziningi ezingabe ziphansi kulamanye ama-bridge ahamba ngaphansi kwamanzi, kungabe lokunzima obukhulu kakhulu okungenza ukuthi ukulahlekelwa kwemiphefumulo yabantu kube sezingeni eliphezulu kakhulu. Kodwa-ke esithemba ukuthi akusoze kwenzakale njengakule yonke le minyaka edlulileyo kungakaze sikubone kusenzakala into efana layena leyo kuleli lizwe.
Lo-ke ngumnumzana Difa wajabhe bangodube olandela izombusazwe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esebhilitane.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Udaba lohlelo loku omela igogwe enembuziya edalele eParliamente umnumzana Justice Mayor Wadiajena labanye bakhe basulelwe icala lokuntshontsha imali eyizigidi ezinhlanu $5 million. Kulandela ukusungulwa komkhankaso wokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa koBulawayo, abahlali bedolobho bathi bazaxhasa amapholisa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Igama nguChris Gande, ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo 7:30.